soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 24 kuzibandlela 2018 ngontungamile inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
umuntu olimelemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenda namamelemene.
Umongameli Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 elibikwa labulawa ngombhuqazwe we-Gugground eMidlands eMathekelenland.
AU is a good platform, Sibili. I platform right. Njoba sinanzelela ukuthi uthiwa kuyabe kulama presidents angafika 60 kumbe ngithi kuyabe kulabameli abangafika 60. Kusho ukuthi i-platform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe.
Uzulu amukela ngembono ehlukeneyo uhambo luka Mongameli Mnangagwa olokuya emhlanganweni we-African Union.
Njalo umdlali wenguqu odabuka eZimbabwe odlalela elinye iqembu lakwele Botswana ulakho ukumiswa ukudlala kulandela ukuthela kwakhe omunye umdlali impama.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 elibikwa labulawa ngombhuqazwe we-Gugurawundi eMidlands laseMathebeleland. Ekhuluma namhla kungxoxo ayenze eseDavos kwele Switzerland emhlanganweni we-World Economic Forum, uMnangagwa uthe kalikholwa leli nani esithi likhanya liphezulu kakhulu. Ukudingisisa okwenziwa iCatholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe yikho okwaveza ukuthi ibutho lwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe ele 5th Brigade labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili eMathebeleland laseMidlands inengi kunguZulu nje owayengelandlela zokuzivikela. Kodwa umongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokubumba ikomishini ebona ngokuxolelana kanti laye sesayine umthetho ojonge okufanayo.
I understand that those are the figures that are being flighted, but on the ground, I don't think that is the correct figure being flighted in that area.
Ngiyakuzwisisa ukuthi inani lelo yilo elikhulunywayo kodwa angikholwa ukuthi yilo inani eliqondileyo ozalithola ungaye endaweni okwenzakala khona i-Gugurawundi. Okuqakathekileyo yikuthi okwenzakalayo kwenzakala. Kuyini esingakwenza ngakho? Sesibumbe ikomishini ukuthi ilukhangelisise udaba lolu. Kumele sibe lilizwe elilabantu ababambeneyo njalo abathandanayo abasebenza ndawonye.
Buzwa ukuthi njengomuntu owayekuhulumende kamgabe laye ngesikhathi se-Gugurawundi njalo ochothozwa ngabaningi abathi laye waphatheka njengoba wayengumphathintambo ogatsha lwabacuphi uyaxolisa na? UMnangagwa uqine ngokuthi sethethe amanyathelo okulungisisa lolu daba ngokusungula ikomishini yokuxolelana lokukhetha umsekeli wakhe uMnumzana Kemo Mohati ukuthi ekhokhele limizamo.
We are not saying the past must be thrown away from history. It has happened, it is there.
Asitsho ukuthi izehlakalo zayizolo kumele zesulwe nje kumbali yeZimbabwe. Kodwa ngisanda kusayina umthetho ojonge ukuletha ukuxolelana elizweni we-peace and reconciliation ukuze labo abaphathwa kubi yi-Gugurawundi bakhulume ngezikhalazo zabo ukuze zilungisiswe nguhulumende.
Ekhuluma ngodaba lokhetho uMnangagwa uthe ukhetho lolu luza kwenziwa inyanga kaNtulikazi ingakafiki njalo uthembise ukuthi luza qhutshwa ngendlela esobala ezasuthisa wonke umuntu. uthembise njalo ukuthi kasoze yavumele udlakela lanxa nje ethe izephu lamthetho ziyatholakala ngaso sonke isikhathi. Uze wapha umzekeliso weBhayibheli esithi ngitsho le milayo elitshumi abantu bayephula mihla lamalanga kodwa beyazi. Umongameli Mnangagwa ugcizelele njalo amazwi akhe ukuthi bamukelekile abakwamanye amazwe abangathanda ukuzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa ngemfanelo na. Uthe njalo zimisele ukudlelana kuhle lamanye amazwe agoqela leBrithani leMelika. Ebuzwa ngokuthi yebo uhulumende wakhe wanquma ukuthi umgabelo nkosikazi wakhe uGrace kabasoze babotshwe alubana bethe badla badala amacala kumbe kwaba lamacala abaweteswayo. Umnangagwa uthe akunjalo. Uthe ababili laba bengephula umthetho akulalutho oluza kwenza bengabotshwa.
We have not given anybody any immunity. What I have promised to my former president and the founding father of our
Abula muntu engimthembise ukuthi kasoze abotshwe. Engimthembise obengumongameli wethu uMugabe ukuthi uza kuqhubeka ethola zonke imfanelo zakhe. Imali akade eyihola lama allowances. Isecurity yakhe lokuhamba ngendizamchina ekufirst class. Ukuya eSingapore ukuya kwelatshwa. Sizamncedisa ngakho konke lokho. Kodwa kasitsho ukuthi yiloba ngubani engadala icala. Isikhundla abelaso izolo sizakunqabela ukubotshwa wakhe ngamapolisa.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe. Umnyumzana Denizulu Macaphulana saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa ukuthi lincane inani labantu ababulawa ikukurawunde kule 20,000.
Ngumuntu olimenemene njalo cabanga ukuthi umhlaba uyisiphofu njalo uyisacuthe okubonakalisa khona ukuthi umbuso wabo vele ngumbuso wamagwenda lamamenemene ngabantu lokho bekholwa ukuthi ungabusa ngamanga okuyinto eyingozi okumele singaba yifunda ngombuso kaMgazi.
Uthi udaba lwegugurawundi lolu lusekethe ikomishini elukhangelayo wakhetha umsekeli wakhe ubabu Kembo Mohadi ukuthi akhokhele imizamo yokuxolelana. Yebo, ubona kusanela yini khonoko?
Kungake babu Gandhi kwanele eqinisweni njengoba umuzwe sithi yena ukuphika inani njalo ukuphikisana lalabo abakhala ngokuthi kufunakala ukuthi umthetho ungenele kulungiswe kukompensate abakhalayo kuxoliswe abezwa ubuhlungu. Ungeke uyilungise indaba ebuhlungu kangaka ngamanga nangokuzama ukuvala abantu amehlo lokuthi ubenze izacuthe bona bebhekile. Indlu afuna ukuyakha uyakha phezu kochebechebe hayi ngake qine umbuso obumenemene ophela ngobumenemene.
Uthi njalo bengambiza abantu bemathebeleland ukuthi abuye ezokuma phambi kwabo ikakhulu abantu abaphathwa kube yilumbhuqazwe uza hamba ayekhuluma labo. Yebo, ubonayo kwenza yini lokhu umongameli?
Angakakwenze njengoba vele sisusela sakhe sukele emangeni afuna ukukwenza ukusebenzisa uKembo njenge udlawo lokubamba amalahle. Angaba yisithuthu zakuvuma lokhu uKembo ahambe ncengana labantu bakibo bathulisa umsindo ebavala amehlo kodwa into yabo bobabili abayibophileyo ngiyokuzama ukwenza abantu baseZimbabwe labasemathebelelendi izithutha. Athoze kwenzeke lokhu abantu laba bahlupheka kudala njalo bale mehlo bale ndlebe bale mqondo bayacabanga. Yikho nje ngithi indlu yechebechebe le ezadilikela phezu kwekhanda lakhe ubaba uMnangagwa.
Khuluma ngodaba lokuxolelwa kwamacala kaMgabe lo mkakhe uGrace. UMnangagwa uthe akusiloqiniso ukuthi wabapha lokho okuthiwa yi-immunity ukuthi kabasoze bathonisiswe nqabe lamacala. Uthi yena bengadala amacala lamhlanje nje bayabotshwa akulalutho olungenqabela ukuthi isandla somthetho sibafinyelele. Ungathini ngalawa mazwi?
Namazwi ahlakaniphileyo kakhulu kodwa kumele ukuthi na uwaqala ngaye yena ubaba ubakwazi ukuthi icala kaliboli lokuthi emhlabeni esiphila kuwo vele into okuthiwa yi-immunity iyabuya ifakwe iphinde iphephuke. Laye ubaba uMnangagwa kwawakhe olawa wegugurawundi lokunye kumele ukuthi ngawuhlale sazi ukuthi asoze iphephuke icala libole liphele kungalungiswanga ngeqiniso kwaboniswana. Lokhu engabe kutsho kwabanye kodwa kumele aqale ngaye kweyakhe indlu ngoba la iyanethela babugandi.
UMnumzana Denizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa.
Iningi labantu elizweni lamukele ngembono ehlukeneyo uhambo lwakuqala lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuya emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe awezwekazi labensundu e-African Union kwele Ethiopia eyayinikeza inhlonipho enkulu kwaye ngumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yamazwe aweAfrika e-African Union ikhangelelwe ukuba lomhlangano wenkokheli zamazwe abensundu owe-ordinary session of the Assembly of the Heads of State and Government of the African Union yonale inyanga kaZibandlela mhlaka 28-29 kwele Ethiopia. Esuka eDavos, umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyangena umhlangano wakhe wakuqala e-Ethiopia ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kwayengumongameli Mugabe obephiwa inhlonipho enkulu yile inhlanganiso. Izizalwane zeZimbabwe zamukele ngemibono ehlukeneyo lolu hambo bethi luqondile kodwa kuzakuba ngumqanso ukuba uMnangagwa amukelwe yilabo abakade belobudlelwano loMugabe ngoba emhluthunele umbuso esebenzisa ibutho. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe okumqoka ukuthi lokho umongameli azafika akutsho uzakulandela na esephenduke ekhaya.
Eyo iplatform right njoba sinanzelela ukuthi kuyabe kulama presidents angafika sisukusho ukuthi iplatform enhle yokuthi sizimakethe njengelizwe but ukuqakathekile ukuthi khonokho sifika sikhulume khona ngale yikho yini esizathi siphenduka ngapha sibe yikho khona.
Umfundisi Whiteman Moyo webandla lenkonzo ele Greater Works International uthi umsebenzi kaMnangagwa mukhulu kakhulu njalo ilizwe lisalelwe isikhathi esifitshane ukuya ekhethweni.
Khona siqathanisa lokuthi omunye wakhe osanda kutshiya isihlalo uRobert Mugabe uzathola ukuthi ukwamukelwa kwakhe kakhulu ngamanye amazwe bekugxile kakhulu ekuthini uyenelisa ukuthi nxa ephakama phakathi komphakathi wayezwakala.
Evumelana lomoyo unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-This Constitution uthi umongameli kumele asebenze gadalala abone ukuba ilizwe liyavuka.
Njengo president wethu esiye African Union okokuqala ngimbona sibili under pressure to justify existence yakhe njenge president ezamaketha khona iZimbabwe njalo esengisela ukuthi iZimbabwe isiredi kusebenza lamanye amazwe.
Isakhamuzi sePlumtree umnumzana Thamani Ncube uthi kubalulekile ukuya kwamongameli e-Ethiopia kulapho abantu abakhangelele ukubona isimilo sakhe njalo i-Africa Union ayilamandla ekuguquleni inkinga ezibhekane leZimbabwe.
Kuyinto ebalulekileyo emphakathini weZimbabwe ikakhulu sikhangelele ukuthi khona umongameli obekade evele ehlala kulimihlangano selokho kwasungulwa i-African Union uRobert Mugabe. Kodwa i-African Union ivele yona nje inhlanganiso engela tshintsho engaluletha empilweni zabantu beZimbabwe.
Umnumzana Muhle Masuku uthi uMnangagwa uzabhekana lobunzima bokwamukelwa ngamalunga e-Africa Union ngoba bebelobudlelwano obukhulu loMugabe.
Kuza kuba nzima kuye ngenxa yokuthi labana abantu bebezwana and uMugabe bebemprotectile for such a long time. Yikho ke uma efika kuzake kumkhathala, abanye bazamkhangela ngamacimezo angalunganga kodwa eventually yiclub phela yababuzi bazanamukela.
U-ambassador Neva Ponde uyaluthakazelela lolu hambo kodwa ufisa ukuba umongameli akhulume ngokuguquka komumo womkhathi.
Lapha siyabonga kakhulu ukuthi umongameli uED Mnangagwa uya e-African Union. Lokhu sifuna ukubonga kakhulu but sifuna ukuthi vele ubaba akafika khona ngani. Of course siyakwazi awusiwe umhlangano wangukhona wakhulume nendawo yomumo womkhathi. I-climate change is real. So lokhu sibili sifuna ukuthi vele amazwe wonke akhangele into lezi sibili.
Lokhe engene embusweni uMnangagwa Ugogo usethekelele amazwe awezwekazi le-Afrika abalisa i-Angola, iNamibia, iMozambique, iSouth Africa leZambia emizameni yokukhulumisana nalamazwe mayelana lombuso wakhe lamabhizimusi kunye lokhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Izisebenzi zenkampani kagetsi ezesa sezikhuthaze uhulumende ukuthi enze uphenyo oluphathelane lendlela abaqondisi balenkampani abaqhuba ngayo umsebenzi ngoba kuyibo abayibulalayo. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuvezwe ngabehlanganiso yemela isebenzi zenkampani kagetsi le eyezesa eye-Energy Sector Workers Union of Zimbabwe, ESUZ, emhlanganweni lethathela izindaba ngokulandula okuphume kuphephandaba le-Herald okubaveza njengabantu abalobugovu ngoba befuna ukwengezelelwa iholo labo. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ESUZ, umnumzana Gibson Mushunje, uthi inkinga ngale nkampani ngabaqondisi bayo abehluleka ukuqhuba umsebenzi ngendlela ukuze yanelise ukungenisa inzuzo eyiyo, hatshi ingcosana abayitholayo. Umshunje uthi zesa ilakho ukuthola inzuzo enkulu kulaleyo abayitholayo ngokuhlawulisa abamankampani amakhulu okubalisa abemigodi yemba amatshe aligugu ngoba kungekho encintisana layo.
Nobody knows Zesa's account is in the Minister of Energy. Perhaps Patron Billy might know. But it's new.
Akekho owazi ngama accounts ezesa ukuthi ayisima kanjani. Ngitshelayo umphathintambo omusha akazi lutho. Engxenye uPatron Mbiriri ngiye ololwazi, kodwa umphathintambo omusha uSimon Nhlangamoyo akazi lutho ngala ma-accounts, njalo kasikholwa ukuthi uzowanikeza yile masela. Siyajabula ukuba umphathintambo ufethe makube lophenyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zezisebenzi elizweni eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo ukhuthaza uhulumende ukuba akangakuthathi lula osekuvezwe ngabe ESUZ kundlela iziphathamandla zezesa eziqhuba ngayo umsebenzi.
Abakuchoyo vela kuyagcizelela ke esivele sihlezi sikutsho ukuthi ama-organizations amaningi angaphansi kahulumeni ayawa. Ukuwa kwawo ehluleka ke ukwenza i-business ngokuqondileyo kubangelwa singathi ukwehluleka kulabo okufanele begijimise kumbe kubambe izintambo. Kusobala ukuthi ke inkinga kumbe udubo oluphakathi kwezesa lubangelwa ilabo esingathi khona kufanele bekhokhele.
Njenge-ZCTU, uMoyo uthi kungumlando wabo ukudlulisela phambili okuvezwe ngabe ESUZ ukukusa kubaphathi intambo nxa bengalithola ithuba lokwenze njalo.
Nxa sesihlangana lohulumende ku-tripartite negotiating forum, indaba ezinjengokuthengiswa kwama-parastatal ngezinye izindaba ezisetafulini, yikho lapha sizathathakala ithuba lokukhuluma ukuthi liyakwazi yini ke hulumende ukuthi ezesa kumi ngayiphi indlela.
Ngempela viki esanda kwedlula iziphathamandla zezesa zethule umbiko oveza izisebenzi zale nkampani njengabantu abangelazwelo befuna ukungezelelwa iholo ngesilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%. Kodwa be-ESUZ bayakulandula lokho bethi leso silinganiso bekungesabe kwayo ukusungula lapho bezoqalisela inkulumo zokwengezelelwa iholo kungayisikho ukuthi yiso isilinganiso abasifunayo. Balandule njalo ukuba behola imali eningi, ohola elutshwana yankhona isukela kumakhulu ayisichiya galolunye amadola ngenyanga 900 kodwa kufakazwe ukutshengiswe lumsakazo buveza ukuba ohola eliphansi ngothola amadola edlula kancane amakhulu amabili kuphela 222 bathi kunengi umphathi ntambo wezamandla kagetsi akufihlelwayo ilezi ziphatha amandla okubalisa indlela imisebenzi yamathenda enikezwa ngayo kungela kuthembeka lenkohlakalo ekuqhubeni umsebenzi okwenza inkampani yehluleke ukuthola inzuzo eyiyo kumele iyithole benike isibonelo sikasomabhizimusi uWiknel Chivayo ocatshangelwa ukuba wayesebenzisana lamalunga ecele le-G40 kuhulumende kowaye ngumongameli Robert Mugabe wanikezwa ithenda ebiza amadola edlula kancane ingxenye yebhiliyoni 684 million awatholiswa ngendlela zenkohlakalo bathi kule misebenzi yenkohlakalo eminingi kundlela amankampani amakhulu ahlawulela ngayo amadla kagetsi phansi kohlelo lwe-maximum demand meter ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lapho esiyabe sixoxa uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe labahlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum ngokuvota kukhetho oluzayo. Hambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zizavota na kulolu khetho.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umkhokheli wenkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele uPapa Francis wethule umbiko esola ukwethulwa kwendaba zamanga wakhuthaza intatheli zindaba ukuthi zilondoloze isithunzi salumsebenzi ngokwethulwa indaba ezimqoto njalo ezinika umuntu wonke ithuba lokutsho imbono yakhe lokuzivikela lapho ethe wetheswa umlandu.
Amabhomba ekade ethiwe ezimoteni ezimbili edolobheni leBenghazi kwele Libya adubuke abulala abantu abangamashumi amathathu lantathu kwalimala abambalwa lamhlanje ekuseni. Imota yakuqala idubuke lapho okukhonzela khona besimuslim esiqintini se-Al-Salman. Elesibili lidubuke ngemva kwengxenye yehola endaweni nye njalo linakanelwa ukuthi belijonge ukubulala. Lokulimaza abahlengi lamapholisa abangabe beze kwelidubuke kuqala.
Namhla kuhlelo lwethola uphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lomnumzana Bheki Impilo Moyo ohlala ePretoria kwele South Africa. Umoyo uchasisa ngokwamsusa ekhaya aze alubhekise eGoli kanye lekusasa yemuli yakhe.
Mina ekhaya ngivela eCholojo ngokuzalwa kodwa ngokwakha sengakhe endaweni esiphezini ngaphansi kwenduna uThifu Sikola. ECholojo ngivela endaweni okuthiwa kuseMalanda ngokuthi ekhaya ayikho into ongayihlanganisa kodwa kawula muntu okhangeleyo ngowami isikhathi esiningi lapha unkosikazi lapha abantwana labo bangapha uzwami impilo nje yona ayikho nje kahle kahle lula uyabona ukuthi ukuhlala emzini oyindoda kufana nokuthi sicebisile masingapha eSouth Africa.
Kungcono yini nxa uqathanisa lokuhlala ekhaya?
Dadewethu into iqiniso ngathi ngingakhumbula ngo-1988 umza wami u-Avela wathi efika evela ngapha eSouth Africa esekhaya wathi kimi mzala asambe eGoli uyazibona ukuthi izinto ziqala ukuthi ziyatheka la ngathi mina eGoli ngiyayenzayo neZimbabwe ku-right so kodwa uyazicabanga nje from 1988 ngabo-90 yikho lapho izinto ezaqala ukuthi intsha khona ma ufika efemini ufuna umsebenzi kusasa lapho costorage uyayibona icostorage yakobulawayo uthi ma ufika lapha egedini uyazi kwaqala ukuqhasana ngezibongo kwaqala nje uyazi ukukhangelelwana phansi lokhu anokubonisayo ukuthi kodwa kungeke ukutsho ukukhombe straight ngomuntu ukuthi laso kuso kodwa uzibonela wena ngokwakho. So mina ngase ngicabanga ukuthi ayi ngasuka ke ngabuya ngapha eSouth Africa. When iSouth Africa ke masifika la eSouth Africa hayi kuyazameka sibili leso sikhathi bengingelamuzi kodwa ngakwanisa ukuthi ngakhe umuzi abazali bami umama yisi ubaba vele besehlala ngapha eSouth Africa endaweni okuthiwa use-Orange Farm behlukene and then ngale ngihlala emzini kastepfather then but I manage ukuthi abantwana labo abazalwa lapho ngale kuloba ngabafundisa mina ngesimo esasinzima ngokubaba walo stepfather wayesebenza ezimbricks ungayikhumbula izimbricks kwakuthiwa i-Rhodesia bricks yaba izimbricks kwaba nekuthiwa i-retrenchment enye babephiwa ama-$8,000 ingaleso sikhathi yayiyimali bayithatha abantu kwaphela kwabanjeyana kodwa wagcine ngalalutho wayehlile ukuthi afundise abantwana kodwa izinto zazilokhu i-situation lokhu i-detoriate itshona phansi dadewethu itshona phansi kuba kubi-ke ngoba ma uhlala khathana nakini then kuba ngani kuba expensive le mnotho wangapha e-South Africa la lirandi lakhona njengoba libona-ke ma usukhangelwa bona ukuthi hhayi alimanga kahle.
Ikusasa-ke liyacabanga yini ukuthi lingabuyela ekhaya lemuli?
Ekhala dadewethu kusenzakala into eyenzakalayo naleyana nje khonaphana iqala khonaphana kathesi ngesimo esikuso mina kambona ukuthi i-direction eyiyo ayiqondayo ubaba umnangakho upresident omutsha kungathi uyakhangela kathesi kuthiwa kuxotshwa abantu ababathengisayo emgwaqweni abantu labana abatshontsheli muntu and abantu labana ngabantu abanye balahlekelwe imisebenzi ngendlela yokuthi umnotho welizwe wawungasamanga kahle uhulumende nguyo kufuza akhangelela abantu banalabana abazwele ngoba yibo abantu futhi abamvotelayo uhulumende ukuthi abe khona ma kususwa ubaba uMgabe banalabana abantu yibo abanike isapoti kathe sikhuluma ngokuthi ngifuna ukuyingenga amayouth uwe engeda ngani amayouth uthi ukuthi uhlupho lweZimbabwe kawulwazi ma uyabuza ukuthi ubuze ukuthi inkinga uhlupho lona yini mina sibili ngingahlala nala eSouth Africa okwesikhathana senaleso but labana abantu angisabathembi bona ngokwabo labo bengathembani so mina lama ngibathembi enkaye kulo amahungahunga ukuthi amasotsha ahamba ngemdududu khona ngale thusela abantu kusenzakalani ngapha kobogwanda somewhere kogwanda south or wherever nakhona bekuthiwa kufuze inamba yakuregista leyana ubhalise ngayo ukuthi uzahula ngayo.
Lo ngumnumzana Bheki Impilo Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sixoxelayo esePretoria.
Wobanini sikukhuza wobanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo penejili.
Ndlebe libona ngomopo tangaphansi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Umongameli Mnangagwa uthi kaliqondanga inani labantu abayi 20,000 elibikwa labulawa ngumbhuqazwe we-Gugraund eMidlands leMathebeleland.
Uzulu wamukela ngemibono ehlukeneyo uhambo lwakuqala lukamongameli Emmerson Mnangagwa olokuya emhlanganweni we-African Union.
Olifa lelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamili Nkomo zalani ku Studio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.